odokotela laba ababizwa ngokuthi ngama-dentist bathi ngezikhathi eziningi bamukela abantu sebephuma kubodokotela abakhangele ezinye inhlungu zomzimba, ama-general physicians, ngoba umuntu esephuzile ukunaza impilakahle yamazinyo akhe. Udokotela Amanda Moyo oyi-dentist uthi akusizi ukuthi umuntu abuye amazinyo esengaselapheki esedinga ukukhitshwa kuphela lawo mazinyo.
Lakithi angazi ukuthi ngakufaka ngaluphi uhlobo ukuthi abantu bekuzwisise ukuthi kuqakatheke kakhulu ukuthi abantu behambe even after inyanga eziyisithupha kumbe at least kanye ngomnyaka ukuyavakatshela udokotela wamazinyo ukuthi ahlole nje abone ukuthi hhayi yonke into isahamba kuhle. Umuntu engameleli ukufika ebangeni lokugula kumbe lokuzwa ngazathi hhayi kuloku buhlungu emlonyeni kumbe hhayi kukhona engasengasakuboni kuhle emlonyeni.
Okokhokhela inhlanganiso yabodokotela bamazinyo ye-Dental Association of Zimbabwe udokotela Gerald Stoker uthi lolu ludubo sibili njalo bazama ukuqinisa imikhankaso yokunikeza uzulu imfundiso yokuqakatheka kokulondoloza impilakahle yamazinyo.
Okwamanje sisebenzisa ama-social media platform ethu sihlanganisa le-Oral Health Day enziwa kanye ngomnyaka.
Uqhubekethi ngaphandle kokusilela kolwazi kulodubo njalo lobuyanga olubangela ukuba uzulu jikelele engenelisi ukufinyelela indleko yokubhatalela odokotela bamazinyo abazimeleyo. Inhlanganiso ezizimeleyo lamanye amalungu edale lephalamende selesikhathi ekhuthaza ukuba imali ehambelana lesinqumo seyabutcher declaration kwisikhwama sikahulumende eyebhajethi ibekelwe eceleni ukuphathisa kwezempilakahle ukuze umuntu wonke efinyelele usizo lokwelatshwa esibhedlela. Ezinye indleko zihlawulelwa nguhulumende. Igqwetha uMnumzana Abraham Mathetha uthi udubo yikuba izivumelwano ezinje azilawo amandla.
Yikho ubona kuthiwa yi-declaration unlike i-convention and vele akudingakali ukuthi kuratifywe, it's only signed.
Udokotela Moyo uthi uZulu kumele ananzelele ukuba ukuzivikela kungcono kulokwelapha usungumkhuhlane kungakadaleki umonakalo.
So ngiyakhuthaza sibili ukuthi abantu ngabahambe beyohlolwa ngodokotela bamazinyo. Njalo ngakhuluma nje okuncane nje maybe okungancedisa uZulu ukuqubha amazinyo kabili ngelanga. Ekuseni umuntu esedle ukudla kwasekuseni, njalo ntambama umuntu eseqede isidlo santambama. Lokuqubha, lokufundisa abantwana ukuqubha, ngamela kana umntwana abaningi banila amazinyo bengama-6 months. Abanye beza besithi umntwana ongako uyaqujwa, sithi ye. As long as izinyo seliaphile emlonyeni kumbe as long as izinyo selibonakala selithuthile.
Odokotela bamazinyo bathi ukunakekela impilakahle yamazinyo okugoqela ukuqubha amazinyo lokuhlolwa komuntu wonke emolini labantwana ngemva kwenyanga eziyisithupha loba kanye ngomnyaka kunganceda kakhulu ukwenqabela-ke inkinga eziningi abavame ukuhlangana nazo ezifana lokubola kwamazinyo, ukuhlaselwa kwemikhuhlane yensini, lokuxega kwamazinyo agcine-ke esewela wodwa phansi khona kungavikelwa. Uhulumende ubikwa esevuselela imitshina yamazinyo ezibhedlela zakhe zeziqintini lasezabelweni ezijeneyo okungenza ukuba abantu bafinyelele usizo lokuhlolwa lokwelatshwa amazinyo ngendlela engasoke igebhe kakhulu esambeni. Ngimele iStudio 7 eHarare, ngingumark Peter Ntambe.